into yonke ngobe izithi ubuhlungu izakhamizi ziphatheke nzima, ziphatheka nzima kakhulu. Uyakwazi ukuthi likhathesi khathesi nje ukuzitho lokho kungakaqalisi izinto ebeziphansi sezisabisa. And okuzithi ubuhlungu thina abantu silokudla kwethu esingathi esithiwe emsebenzithi yiso esikhomodikanithi okwazakalayo ukuthi abantu badla lokhu badla lokhu, kodwa khathesi akusathengeki vele. Baphatheke kuba abantu okunjengokuthi abanye sebesibazintandane belabazali. Nxa ngitsho njalo abantu sebekhangele babona ukuthi ngeqiniso ilizwe lelo ngani vele kaliselabo buze ngobukhokheli.
Yiziphi kakhulu impahla abantu abazidingayo esingathi intengo yazo ikhuphukile?
Kahle ngiqale ngempuphu. Ngikhulume seduze lakho sibilela lamhlanje ngabakikho ngikhangela nje emavinkulini ethu. Impuphu ngithi ngikhulume nge-50 kg nxa kade ulemuli okuyithengela i-50 kg ngenyanga. Ithe iqala ukuphakama ngingasasukeli phansi yavaleka yafika kuma-73, isuka lapho 105. Khathesi siphele kusedlula lapho ngitshela-ke right ukuthi into enjengempuphu thina emalokishini abantu ongezokwenza ungazange ube lempuphu endlini yakho sibuye entweni encane njengethukela. Sengikutshela ukuthi ithukela yona liyanokuthi kungabaleyo le-$2 ke siyithenga ngama-$1 something sokushisa. Namhla sokumele ube le-$30 or more kushiyana ngamavinkile. Sisuke lapho siye kurayisi. I-2 kg yerayisi awusakhulumi ngayo ungazange ube le mali efika ama-30 kumbe 32. Pho abantu kubaphathe njani? Ngiyeqile ukuthi abantu bahlukumezekile ngutshele.
Siyananzelela lokuthi abaningi bavele abasebenzi, abanye le mali le abayiholi. Liyalizibona yini inhlelo eziphathisa laba abanye abaswelayo?
Okuke kwenzakala ikakhulu kulile icele ngikilo kule hlelo lukahulumende olokuthi abantu beholise umuntu. Lanxa uhlelo lolu lungahambi kuhle luhlukumeza abanye abantu, yikho kuphela okuyinto bekusenzakala kubizwa ngokuthi yindlala, i-drought. Lakho futhi kade singikhuluma kanje yona linyanga wakubonakalanga kakukho, inyanga edlulileyo kakukho. Phezulu kwakho khonokho futhi asithi kubuyile, sethu umbango osukhona sokulabantu asebeqakathekile kikho. Bethi bengaqondana lo muntu abambonayo ukuthi akazimba abantu abangaziyo. Futhi khona khonokho kahle ngingakubeka inzalo vele ivangeli labo bese besithi lokhu yiphathi yethu itesikwenzayo bayizuza nzima into naleyo. Abanye namhla kukhona bayathola, abanye abatholi. Ngaphandle kwalokho kakukho okunye engakuthinta ngotshele kwalokuthi kungaba kulani okunye okuba losizo ebantwini.